njengabantu abasha beyouth kuzaphu sikhangelele ukuthi umumo welizwe ungantshintsha. Nakho umumo welizwe lokhu usoka usiya phambili, imisebenzi kayitholakali, uhulumende akula mzamo ayenzayo okusincedisa njengabantu abasha.
Ukuyini eliza kwenza pho njengabasha?
Abantu abasha, engingakukhuthaza abantu abasha yikuthi ke siphume kumajasithi ethu ama-political parties, sibambane sizilungisele ikusasa yethu. Njengabadala asebadlala indima yabo, siyababona obaba ODB badlala indima yabo babelingana nathi ngesikhathi bekhulula ilizwe leli. So ngithi mina ebantwini abasha, kasikhupheni amajazi ethu ama-political parties, sibambane silwisane lohulumende lo onyengezelo. Silwele amalungelo ethu, silwele imisebenzi, silwele konke okungabe kuzobenza nani lekusasa elizwe lethu.
Kodwa liza kwenza njani? Kuyini eliza kwenza? Siyake sibona abanye abatsha betshengisela, betshaywa, bebotshwa, babuyela esitaladeni. Lina njengabantu bezaphu, kuyini elikukhangelele eliza kwenza?
Thina njengabantu bezaphu sithezi kokuxoxisana namanye amalunga abantu abatsha kuhlanganiso ezehlukeneyo. Sesihlangene le-MDCT, le-MDC ekhokhelwa nguprofessor Richmond Nyobe nezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngamalungelo abantu abatsha ukuthi ke singene emgwaqweni sithengisele, sithengisele ukukhonona nokungaphatheki kuhle kwethu ngohulumende lo okhona. Sikhangele ilizwe liyachitheka, imisebenzi kayikho, kodwa sibona ihulumende wezane ukuthinefu esiyakuthelela abantu efulosi ebathengela ama-ice cream abantu kabaholi. Sibona ubunzima. Ngakho njengabantu abasha isikhathi sokuthi sisukume silisane lohulumende wencindezelo lokhona. Njalo asisela themba kulokho okukhona. Lapho khathesi ilizwe liyadilika, uhulumende kakho, uhulumende okhona babhizi balwa izikhundla kubandlala kibo lezanu p f ngapha ilizwe lichitheka. Ngakho singeke simelele ukuthi izanu ziqede ukulungisa umhlupho zayo. Nakho lokhu idilika isiya phambili.